Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 12 Mabasa 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le coronavirus ezikolo ze Sacred Heart esigabeni seMathebeleland South seliqanise layafika ku 231. Kuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala ingwebu.
Azange sibone ukuthi obethwele nzima abanikazi botshwala ukuthi bedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthengwe.
Umeya wedolobho lakoBulawayo usithengelwe indlu kodwa abanye bayakusola lokhu.
Sikhangele ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha avotelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvoteleyo.
Sukulenyanga lengxenye umongameli Emerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama umnumzana Kembo Mohadi wasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe. Kungakwenzakalani?
Mhlawumbe angabe esayenza lokho okuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le coronavirus sezikolo ze Sacred Heart esigabeni seMathebeleland South seliqanise layafika ku 231. Ngomgqibelo bebengamachumi amahlanu lantathu kuphela. Iphepha ndaba lobulembu elesite lithi umqondisi wezempilakahle esigabeni seMathebeleland South uDokotela Andrew Philip Muza uthi abantwana besikolo lesi sebesuswe emphakathini ukuze leligciwane lingasabalali. Uthi njalo basacubungula ukuthi leligciwane lingaba lingene njani esikolo. Imbiko eyethulwa lugatsha lwezempilakahle malanga wonke isingisa ukuba inani labathola leligciwane selibuye laqansa njalo. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amabili lasithupha 126 ababanjwe leligciwane, kwabhubha abathathu bebulawa yi-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 193,936. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala eyengwebu Breweries. Isiphathamandla senkampani yengwebu umnumzana Dumisani Mhlanga uthi bakhethe uMadam Boss igama lokuzalwa enguTyra Chigojo ukuze inkampani yengwebu yamukelwe esigabeni seMashonaland leHarare ngoba uMadam Boss ulabalandeli abaningi enkundleni zokuxhumana. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lami ngiyalandela evuka Gande indaba esegudwini but umbuzo engisuke ngizibuze wona ngithi basebenzise ukuthi ngoba ulabalandeli abaningi ebulenjini yini. Nxa kuyikho lokho abalandeli abasebulenjini bayaphuma bayethenga yini utshwala emadlodlo bayethenga utshwala ngithe mbari ezitolo zotshwala. Sikhangele siqathanisa kakhulukazi kwezepolitics sibabona abalandeli abaningi abala bantu abaningi ababalandelayo. Ngithi mina abantu abalabalandeli abaningi ababalandelayo bayathi khona sihlangane laphana ezikweyeni sike sikhulume ngepolitics abula ngitsholo yedwa umuntu obuyayo kodwa yabe labalandeli abangama-1,000. So kutsho ukuthi umuntu engabalandeli abaningi ebulenjini so kusho ukuthi umuntu siya tengu chala kutengwe na yungumbuze ngilao ende nginaga nukuti mina ngese ngubo nile akusebenzi njalo kula bandaba nengi spazi yoke aba leta bandaba nengi babutane zindaweni nza kamba aba nengi bazi yoke kula bandaba njangabo tizaya moyo aba zimbongo kutu ndawa nengabiza bandu koso kusile kia tuwala kuti pam aba ndawa njala kaba piwa ama tuwa kuti batengi se impatla ezi tiza wakona aba nshavele lifute spazi yo aba agebe nshavele la ezi ngele pezu la wafela kutla ngoti la wakona pa giti aba nshavele kwa harale nshavele kwa national sports stadium nshavele ngapilangapi kawa ngegebe nilisa inu kutubebe ngaba melebe penguwebu na umata mposi uya kwazi inu kuti ibona chwala chwala nito mbemlope umadlodlo nga sebu temu chwala pana ngeza ngelo za uza kwenelisa inu kwa ngeloko
manje nga si kangele ukwenzakala ikakhulu bona abengwebo ngabe ngathi bafuna umuntu ovela khona le eHarare ukuze enelise ukuthengisa utshwala khona le endaweni zeMashonaland lezinye indawo zelizwe asongcazelo na oyamukelayo le
okunye futhi mfoka Gandi engizibuza khona ukuthi bukhona utshwala obunye obuphose ufanele engwebo asizange sibone ukuthi obethwele nzawanika zibotshwala ukuthi babedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthwengwe buthengwe nginakani ukuthi mina kule minye imizamo ethize emele ingwebu nje iyenze iyevula izitolo khonale phandle ngale kwaChangane ezithengisa ingwebu utshwala buyathengwa ngavula izitolo awudingi ukuthi kangani uyeyisa abantu bangapha abanjengabo Sikhonja kade bengama-ambasada ngicabanga ukuthi mina hambe evula izitolo eHarare uvula izitolo khona le komrambinda uvula izitolo khona le emanyika lendi
siyabona ukubana kukhethwe labanye abavela khona ngapho kobulawayo asonto enhle yini yokuthi bakhethe bebe babili abavela kobulawayo lo yedwa vele eHarare
lokho ukuthi kufakwe abantu bangapha abanye vele kukhangelelwe nje anti ingwebu yona vele isigondo sayo sikhona lapha akumangalisi ukuthi kube yibo abaphethe izibane zayo
umnumzana Michael Mdlalandiweni isakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le kobulawayo wedolobho lakobulawayo uCouncillor Solomon Mguni usethengelwe indlu kodwa abanye bayakusola lokhu indlu le isemzini weBenside iphephandaba leSunday News lithi okwenziwe ngumanisipala yikumbambatha umeya ngendlu enkulu imansion ngesilungu kodwa abanye bathi indlu ethengiweyo ayimangalisi ukuze ibizwe ukuthi imansion sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqala kumele sikuzwisise ukuthi umeya esilaye kumbe umeya esilaye eZimbabwe ngama-ceremonial mayors ngokunjalo ke omaphathi dolobho laba ngama-councillors kuqala sibili siqalisa ngokuthi ngama-councillors so councillor sikhangela ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha votelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvoteleyo umeya ngu-ceremonial mayor ngulwana nje ohambe evula imicimbi lapha nalaphana kayisuye lwana ovotelwa kuthiwe ngumeya njengalokhu kwakusenziwa oJaffet Ndabeni laba abangokhansila ngokunjalo-ke kumele bahlale emawadini abo ikhansili-ke ilomnakano wokuthi ithengele kumbe sithi vele kule ndlu esokuzathiwa izaba ngeyabomeya ekukhanya zizwakalise Benside seseyinto nje saqoqwaqoqwa ngokuzwa kwethu
manje indlu yona le nxa eseyithengelwe isingeyakhe na kumbe nxa kungakhethwa umunye umeya uzasuka
isabhabha sedlukele sokuthiwa ngesabomeya kumelanga kube ngeyomuntu othize esingathi nxa kuyikuthi umeya wakhathi esilo khona ibe ngeyakhe nxa kuyikuthi kuthiwa yindlu ezaba ngeyabomeya kusho ukuthi i-term of office kufana nje le-state house term of office yakho ingaphuma mbingaphela uphume esikhundleni sokumele ke usuke khonapho uthwale imchaqana yakho ubuyele edumbeni lakho ngoba kuthi ukuthi liyani yabe indlu yomsebenzi kufana nje lezindlu bezesikole besingathi ngama cottage kanti u headmaster uyaba le ndlu nje laye kodwa kuthi ukuthi nxa sephumbu headmaster usesalele endlini so ngokunjalo ko mayor labo sikhangela ukuthi nxa kuthiwa kulendlu ethize ezabilungiselwe bona mayor nxa seqedile item yakhe yomsebenzi isikhathi sake sezidlule sokumele asuke athwale imkungulu yakhe abuye lapha vele khona
ukuze bakhethe ukuthenga yona leyo indlu ethengiweyo kuyaba kuhambe njani umanisipala uyadana adinge yini indawo lapho umeya angahlala khona kumbe kukhona okunye okwenziwa
ihungakhunga lithi omeya kukhanya ngazantwa kule nhlanganiso le ekhangele amakhansili awe emadolobheni i-Urban Councils Association of Zimbabwe UCAZ kungazantwa yaphuma lesinqumo sokuthi kwenziwe njalo kubomeya labo abayibo abakhangele emadolobhu kodwa-ke ukuthi lami incwadi yakhona kangikayiboni kodwa-ke ihemhem litho njalo ukuthi kwaphuma kuyisinqumo se-Urban Councils Association of Zimbabwe ukuthi omeya kumele bathengelwe indlu ethile lapho ayizasetshenziswa ngomeya bonke abazabe bebuya kodwa-ke kumele leso sinqumo sipasiswe i-ministry yangkhona besingathi uminister wakhona we-local government yina wakhesi-ke kungumnumzana uJulai Moyo ukuthi avume ukuthi hhayi leyo-ke yindlu efaneleyo umeya wedolobha elithile kodwa lokhu ngithe ngamahemhem ngoba incwadi ezilo kungakayibali ngeke ngisho ukuthi ngiqiniso linganani
umnumzana Thembelane Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo lenyanga lengxenye umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama umnumzana Kembo Mohadi owasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo uMohadi wachiya umsebenzi ngemva kokuvezelwa ingxoxo yakhe labesifazane abathathu ababili babo bechadile abanye bathi Mnangagwa engaba ethwele nzima ukuthi akhethe bani kodwa ocubungula izombusazo umnumzana Angleson Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ngitsho uMnangagwa uyazi akwenzayo
ngombono wami ngibona engani umnumzana uMnangagwa umongameli mhlawumbe ubesachwayisisa ukubile kuthathu kanti njalo engathi mhlawumbe angabe esayenza lokho okuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni engafuni ukuthi indaba yakhe ibe dandalazi
manje ngokubona kwakho ubona ungani ozakhethwa kungaba ngubani kulabo abantu abacatshangela ukuthi bengakhethwa
kodwa nje okunye nje ukukhanya kusobala phela nxa sikhumbula ukuthi umbuso lo okhona kade se-Second Republic waba ngumbuso wamasosha avele kahle vele yona iZimbabwe ikade vele ihlale ngumbuso wamasosha so khona lokho nje kwenza kube predictable kube lula ukuthi kunanzelele ukukhangeleleka ukuthi mhlawumbe ophethe kumbe ophethe amabutho ozomvikela u-general u-Philip Valerio Sibanda njengoba kade esesikhundleni kukacaci ukuthi i-contract yakhe ya-renewa kumbe uhamba kanjani abacabangelayo njengami bacabangela ukuthi nguye ongabe ezathatha leso sikhundla sikucabanga kakhulu sicaba consider ukuthi vele wona umbuso lo okhona kathesi ngumbuso wamasosha yibo abantu abatshaya ikhuba khipha umgabe kukhanya nje kungaba le amanza ngana ngagelezela ngakhona kodwa kusasingakhohlwa futhi ukuthi basasekhona abanye abazama labo abafisa ukuthi mhlawumbe bangathatha abakhangelelwe ukuthi bangathatha abanje ngomnumzana uDokotela Obert Mpofu umoyo uSimon Khaya moyo kanye lo Mandebele uSthembiso Nyoni kodwa ngombono wami ngicabanga ukuthi njengoba sisembusweni wamasosha umnumzana uPhilip Valerio Sibanda nguye ongathatha isikhundla leso
umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC yabo
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday Mail lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi engazabuthana ethakazelela ilanga likazibuse ngeviki ezayo ngomvulo kodwa alandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa kobulawayo aselandule imbiko yokuthi kulabasakhulayo abenza imbuthano yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Lokhu kulandela imbiko yezakhamizi ze-Hillside ebesisabalele enkundleni zokuxhumana. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salbonane Studio 7 ninjani nonke Studio 7 nabalaleli bayo. Yabe nisacela laphana kuChamisi ukuthi khona njengoba nesithi khona yena kufunakala ukuthi kuyokhulunywa ebizizano. Izano njengoba na isithi yona nayo uChamisi asephelelwe umphako. Izano iqinisile mayithi uChamisi iphelelwe umphako ngoba uChamisi ufuna ukuthi kuyokhulunywa kodwa yena eChemuva kungalungiswanga akakalungisi indaba yakhe lo Monzora ngendaba yeparty ukuthi iparty ngekabani eMDC Alliance. MDC Alliance ngeka Monzora uChamisa kala party yokuya nayo phambili kuzani kuyokhuluma Chamisa kala lutho lwana
salibonani salibonani Studio 7 nabalandeli baka Studio 7 ya mnikama ngijabulo wakwaDube phumisha gara no basakazi siyabonga ngendaba elisinikeza zona zinhle alichemanga niyazama ukuthi lisinikeze indaba njengoba zinjalo yabona ngibuhlungu kakhulu mina ngendaba yokuthi amashona indlela alokhu ephatha ngabantu besindebele manje babopha abalandeli beyamarapi bayabashaya sobesikhumbuza indaba yegugura hundi futhi ukuthi babulala abantu abaqeda ngaye ngaso lesimo lesi kahle kahle uMnangagwa ufuna ukuthi kuze kube njani kanye ufuna ukuthi ilizwe lonke kukhulunywe isishona kungasakhulunywa isindebele bavale baze bavalele nokuthi amandebele abise usiko lwabo bavale inkosi yethu uBulelani kaLobhengula akhumalo ukuthi agcotshwe ngokusemthethweni ngoba bebona ukuthi masingavuki isizwe samandebele ngendlela bona bacabanga ngayo bacabanga ukuthi bazolwiswa amandebele azolwa namashona thina sinandaba namashona thina into esiyifunayo ukuthi amandebele nawo abonakale avuse into zawo isizwe sakithi samandebele naso sivuke sime ngeenyawo manje mase siyothathelwa kugcwele amashona la yelo eBulawayo Harare ngamashona Bulawayo ngamashona Midlands ngamashona yonke indawo Gwanda Cholocho manje thina kumele ukuthi siye kuphi yiyo lento ecina iphehlu dlamu ukuthi abantu bagcine belwa isidingo singekho ngendaba yokuthi abantu bahlule ukuphathiliswa beka manje mina uhlulwa nje into nje into encane ukuthi naye amake sure ukuthi emandebeleni ukhona umuntu oyisindebeleni omela abantu bamandebele even eParliament oku government bakhona ukuthi basikhulumele bonke uyabathatha ubafaka emashoneni zonke izinto amakhampani ama mines yonke into akungitshele even manje kugcwala sokugcwala amaChina China lapha kushuthi ilizwe lakithi liyafa nje libulawa ngabantu sibhekile yabona lento efana nale izohlupa ngoba yena uzofa ingane zakhe izosala ziphila akalukhona ukuthi alungisele ingane zakhe saphila kwenzela ukuthi nazo zingasali zihlupheka oyena kanandaba ngoba ingane zakhe zizobaleka ziye eZambia ziphume eZimbabwe no siyabonga baka Studio 7 kodwa bengicela ukuthi ngamaNdebele yazi ayabambana mani bayeke nabo hwebha nabodwa kube iMRP kube ibhejhi lukaZulu kube iZap labantu bibambane bonke iblawa encane kakhulu singakhona nathi ukuthi sizithathele iblawa yethu ke ngoba vele umhlaba wonke asiwufuni thina sifuna indawo zethu manje balishana nomqondisi umqondisi wenzeni sokumele ukuthi afe ngoba ukhuluma iqiniso abasibulale sonke ke ngiyabonga nami ngokuhlala ngisethembisa mfana wakwaDube eShakara
ya laba vele kumele sifakele ucingo labana sifake iborder sifake amagate bengena amapassport endaweni yethu andisikhathi sakhona kumanje ama-election lazayo vele kumele ethe siyafika vele kuyisiphansi phezulu ngangcono uma kusenza vele singavoti singavoteli into zamashoni ya sivote sesisodwa sesiqedelane lokuhlukanisa ilizwe and ilizwe ngeke lihlukaniswe ngamavoti lahlukaniswa yikuthi kugijinyiswana kufa abanye ilizwe ukuze livuye ngeke sivote ukuze singavota njengoba usazi ukuthi bahlezi berobha vele ngeke size sithole lutho so amavoti vele mina kwelami side vele amavoti ona ka-23 vele bemfisa ukuthi ngabe thina ngapha emathebeleleni vele asiwangeneli vele kuyabe kuyisipuni ebhuni ofunga uzama ukuzenza sezobuya lezi nto zezandla MDC ngapha kithi sihle simthele induku once kuhle kukhanye vele ukuthi asisafuni
kenjani basakazi bakastudio sefu thina ngapha kwelakithi kumthwakazi asifuni ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa yekulochamisa asifuni ukutshona sibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba ayevotelwa uzasenzeka lokhu kuyathi sondukufa ngizosondukufa ekhuluma lapho undoda waseplant ethi abantu abakhulume ngedevelopment kuyakuthi unkomo unkomo bazi bamfakela lesithombo umgwaqo wakho umahiri then uzothi umuntu oyi-1 against two provinces emathebheleleni athi ahambe emelana nabantu abayi-7 eHarare ethi uyabuya esiphathele ulutho cha ayikho lento into nje kumele siyigqugquzele abantu ukuthi thina asila ukukhokheli bevoti silobukhokheli benkosi yikho kumele sikudimande sikuthathe le esishoneni kubuye kithi 40 years is not a joke so kulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula indlela sezisehlukana manje wonke umuntu kaqonde kubo iye kathesi bachaya umqondisi umqondisi babachayela ukuthi bawoneni babachayela ukuthi bangamandebele njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemenjeni besindebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga abame imanda so Friday ngamalanga amabili athenini isitayela lisasenzakala ngegugraund abantu besindebeleni babengakho prepared ngaso abakunanzelele konke ukuthi ngelinye ilanga bazacaphuka kakhulu abantu labo and ukufa sisakwesabi kathesi ngoba sokufanani esesikufuna ukuthi sikhululeke elizweni leli sihlale kuhle elizweni leli dala abantu bakithi khonoko okukhulume nguRafael ukuthi gqokani izi amasayini amabhili gqokani lingabi ngamagwanda ngomthwakazi yilizwe lenu abanye abantu ngabavakashi hlala ndikwazi khonoko ngiyavuka
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi le nto eyenzakala eZimbabwe leya this is out of order irongo kakhulu amapolisa angana busy abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu batshontsha imali babamba amabhenki inkunzi bayenza yonke into umsebenzi wamapolisa lo umsebenzi wamapolisa lo ukuthi nganamapolisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso azingane sokungamasosha asisakwazi ngamapolisa kumbe ngamasoja asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina bese sishoneni please ngicela nikele izinto kamakhwapha man hey lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu kuzaphela lokho kuyinto kwenu likwenzayo lokho ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho ayikho into engapheliyo ingungu ayizo zikhala kakhulu isizadabuka
salubonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo ngezindawo hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze kusethulela izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala. Siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya. Amapolice abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebachaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapholisa uthi ngana yenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Uyazi amapholisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu laba besishoneni, but eyi kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shema. Le nto lesi out of order le. Please abazami ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba basesipholiseni laba. Bezame ukuzinuka amakhwapha, beke befunde bebe nesikolo mani. Hayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo. Abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali. Ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu, bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabaya khona. This is wrong, man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga. Ezilungisa buswa nje lishona. Ah, kuzoba nzima ukuthi be right, shem.
Sanibonani, 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 basazwe Studio 7. Sanibonani, basazwe Studio 7. Kuyinabalaleli. Mina bengithi nathi njengesizwe sikaMthwakazi. Bengithi kungaba kuhle nathi ukuthi inkosi ma ingatholela nje indawo khona le ngakithi emakhaya esizweni sikaMthwakazi lapho ezohlala khona. Hayi ukuthi isizwe kuthi inkosi yethu ila eJohannesburg, eJohannesburg. Kuyasume siyakhulu uma sakuthi inkosi yethu ihlala la eJohannesburg, sekungathiwa inkosi yethu iyisiphephele. Kubona ngani sengathi inkosi yethu iyisiphephele inzima, so kungaba kuhle ukuthi inkosi yethu ma ingakhelwa indawo le ngakithi emakhaya. Usiyakwazi ukuyahlala esigodlweni sikaMthwakazi. Ngiyabonga. Khuluma uBrian Ndlovu uSoweto.
Nawo-ke bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthoniswa kwecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd okwenziwa lipholisa leMelika uDerek Chauvin kuyangena kuviki yesithathu lamuhla. Sokuphe ubufakazi ingcwethi ezichiyeneyo ezivalisa owahlinza umuyi ecwayisisa ukuthi wafa njani kunye lababona kusenzakala. Kuliviki kukhangelelwe ukufakaza abemuli kaFloyd. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbuzo ombuzawana ukuthi nxa uGeorge Floyd ukufaka George Floyd kungathi kuhlaziya kule ijury ekhona atholakale ngalacala abantu bangakuthatha njani? Kuzaba lomsindo sibe kuzaba lomvukela lodlakela, ngoba abantu soze bakuvume lokho kungaba khona nxa engatholakale ngalacala, ngoba kusobala ukuthi wabulawa uGeorge Floyd. Kodwa again kuzadeterminwa ama technicalities onjengama doctors, lawyers, you know, lengcitshe eziningi ezizayelula lokhu ezikubonayo.
Sikubonile kusenzakala ingcwethi zikhuluma labanye besipha imbono yabo kudaba lolu. Ukubona njani kakhulu nxa sikhangela indlela okuthethwa ngayo ekhaya?
Lokho osokwenziwe kusiyafika lesi sikhathi ukukhangela lokuxwayisisa kwengcitshi lengcwethi eziningi, ngabe ngikubona njani? Engikubonayo ukuthi sokuya ngayo ijuri ukuthi ibona njani futhi lombala wejuri, ngoba njengokuthi njengoba sazi ukuthi i-America yonke yama ngezinyawo mhlabe bona ukufa kaGeorge Floyd encindezelwa efake ngedolo lika Chauvin okwemzuzu engu-8. So engiyakikho ukuthi ingcitshi lezi eziyabe zingezo amadokotela thile lani azadonsa lokho akwaziyo, adonsele ngelecele laziyo ukuthi tshengisa ijuri ukuthi hayi umuntu lowo ubevele kumbe engazwa kuhle kumbe ube-system yakhe ibinjani kumbe emzimbeni wakhe wayedlene kumbe wayenatheni kumbe wayele mithi bani emzimbeni engabe ayinathile. kumbe nganye ama trucks. So konoko konke kuzanje determine ukuthi ukuthi indaba yangapi ikakhule emehlweni ejury. Yeah.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani labantwana besikolo asebebanjwe egciwane le coronavirus eSacred Heart Mission esigabeni seMathabeleland South seliqanise layafika ku-231. Sokuqhamuke inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala e-Ingwebu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.